umphathi ntambo wezemali umnumzana uMthuli Ncube yabona uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe ngamadola eAmerica 50 la madola la aya inela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishini ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi 2.5 liters akuncedi lutho lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle lokho nje ukuphunga ukukhipha nje okuyincwezana lokho angiboni ukuthi kunganceda lutho yimiza ukuthiwa khona yena la ukuthi yena impilo yabantu bezimbabwe izalo zezimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umsika wakhona uzakhipha kancane hayi angiboni mina ukuthi uMthuli Ncube lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi ngoba ungazinanzela ithi se ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe akula production angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane weCovid onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe impahla ziyabe zonke zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe intengo yemali yamarand lama-US dollar izakuba lokhu ikhwela okokuthi siyagcina sesithenga isinkwa kathi sesithenga isinkwa nge-$90 ama-Zimbabwe dollars siyagcina sithenga isinkwa ngo-December nge-$200 nge-$500 so ukuthi vele lokhu akukhulumayo kukhulunywa njengomuntu nje oziphophelayo intengo yangaphandle kwelizwe yiyo enza imali yangaphandle kwelizwe yenza ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe ibe ngathi izima
umnumzana Ncube ukhulume njalo ngeVictoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona ubona lokhu kungaba njani bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzisi
yeyo sokuthiwa khona akube kuza kuba lomsika i-stock exchange eVictoria Falls kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapho angikhole ukuthi ngabantu belizweni le i-stock exchange isebenza endaweni evele isenziwa ibhizinisi oHarare koBulawayo ngaye bathe nje i-stock exchange yakoBulawayo ye asibone lokho khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadelistwa nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka iy'mali zakhe emsikeni omutsha owe-Victoria Falls ngapha umsika omkhulu we-stock exchange uvalwa hatshi yikho kuthiwa khona kulama policy inconsistencies angiboni ukuthi dade sithandekile lokho kukhulunywa nguMthuli Ncube kuza kwenzakala